Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolesibili mhla ka 27 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule uluhlu lwabaphathi ntambo abatsha, wabisela umnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwezangekhaya okujabulise abeZimbabwe.
Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ubaba uGigaba nguye owaletha lokodwa international migration i-white paper ekhuluma ngamavisa amaningi esicabanga ukuthi azasiza izalwane zaseZimbabwe.
Owayekhona kutshaywa unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Dan Moyo uthi abenza lesi sihluku bakhanya bengabe bandla le-MTCT.
Sinezinye izindlela kuzoba nzima kakhulu for umama Khuphe ukuthi even attend ama-meetings la where ama-youth la around Mombasa. If bephesiwa into yabo le and akuqala ngenxake batshaywa futhi.
Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni zokuxhumana iFacebook lamhlanje sixoxa ngamalanga alikhulu aseneliswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ebusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Umongameli omutsha wakwele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usethule uluhlu lwabaphathi ntambo bakhe abagoqela ababekhona kuhulumende wedluleyo labanye abake basuswa ngowayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Osephethe ugatsha lwezenzakala ekhaya ngumnumzana Malusi Gigaba. Igama likaGigaba lamukelwe ngabeZimbabwe ngoba eke wasebenza labo kuhle kudaba lwamaphepha okuhlala kulelo lizwe lokusebenza okusemthethweni kwabokuza. UBenedict Nhlapo ukhulumele ezalwane zeZimbabwe ngabaphathi ntambo abakhethwe kungatsha ezithinta kakhulu abantu bokuza.
Usememezelo asenze izolo ebusuku umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi umnumzana David Mabuza uzaba nguye umsekeli kamongameli welizwe. Kugatsha lwezemali ususe umnumzana Malusi Gigaba wafaka umnumzana Nhlanhla Nene owayesenza kahle kakhulu kodwa waxotshwa ngobe ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Ugatsha lwamapholisa lona luphiwe umnumzana Bhekicele laye owayesephose wabuqeda ubugebenga kodwa wacina exotshiwe. Amankampani wonke kahulumende asengaphansi kukamnumzana Pravin Gordhan owasebenza kuhle kakhulu kwezemali engakaxotshwa umnumzana Zuma. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe lona luphiwe unkosikazi Lindiwe Sisulu. Izizalwane zeZimbabwe sizemukele ngenjabulo abaphathi ntambo abakhethelwe ingatsha ezithinta kakhulu abantu bokuza. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi abakutshayela izandla kakhulu ikubuyiselwa kukamnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwendaba zasekhaya njengoba wayekhona ngesikhathi kuphiwa izalwane zeZimbabwe amapemithi oxolo.
Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ubaba uGigaba nguye owaletha lokodwa international migration i-white paper ekhuluma ngamavisa amaningi esicabanga ukuthi azasiza izalwane zaseZimbabwe. Umsebenzi lo kawukaqali, sithemba ukuthi njengoba esekhona umsebenzi lo uzaqala.
Kodwa ke obese kukhathaza izalwane zeZimbabwe eziningi ibugebenga obese bufike kuzinga liphezulu okokuthi ngevike phelileyo izigebenga zingene enkambeni yamapholisa esabelweni se-Eastern Cape zabulala amapholisa zantshontsha imipopo. Ngakolunhlangothi abanye beZimbabwe bebekhathazekile ngokuntengantenga kwezomnotho okwaqala ngemva kokuxotshwa komphathi ntambo ogatsha lwezemali umnumzana Nhlanhla Nene. Isizalwane seZimbabwe unkosazana noMazulu Moyo uthi njengezalwane zeZimbabwe bathokoziswe ngabaphathi ntambo abafakwe kugatsha lwezemali lolwamapholisa.
Ngiyajabula ukubona uHope icela wembisele laphayana kuMinister of Police ngoba ngesikhathi esaphethe amapolice sabona indlela okwaba lotshintsho ngakhona necrime yabalesi bese kusiza kufinance. Unhlanhlanene, I think why right naye ngalesa sikhathi ngoba siyakhumbula ukuthi ukukhishwa kwakhe irandi lawa kanjani.
Bakhona ke abanye abathi kwezinye ingatsha lezikhundla uMongameli Ramaphosa wenze iphutha elikhulu. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi banengi obekufanele baphume baphele uhulumende ngenxa yokungenzi kahle.
Utiti Mabuza uyazwakala ukuthi khona ngale sasengupremier waseMpumalanga kulobugolegwele obuningi obakusenzakala. Kodwa siyakwazi nje ukuthi uTiti Mabuza wakhethwa iCongress kubandla le-ANC. Ngakho ke maybe ikho Ramaphosa ebone ukuthi kumele amfake abe ngumsekeli kamongameli welizwe.
Kunjalo nje amabandla aphikisayo asesule kakhulu idala abaphathi ntambo abakhethwe ngumnumzana Ramaphosa besithi kufakwe abantu abazasuthisa izifiso ze-ANC haji ezelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Khona kuchaywa unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Dan Moyo uthi abenza lesi sihluku bakhanya bengabe bandla le-MTCT. Ozithi nguye osengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi aveze laba bantu abahlasela uKhuphe lenye inkokheli yaze yacela ezithende. Umoyo ongumgcini isihlalo wogatsha lwe-MDCT ngapha kwele Melika ubeye ekhaya ukuyangcwaba umnumzana Morgan Tswangirai. Ke sizwe umoyo elandisa.
Bathe nje besanda kuphuma nje ezimoteni zabo sahambe kumanganyana omncane imobhi yama-youth yabi impounder phezu kwabo bebatshaya ngezitina bebajikijela ngamatshe nangamabhodlela awamaskadi and all that. So I think ke into yakhona yaqhubeka labo i-youth lokhu balandela bengathi bayabaleka baze bafika komunye umuzi. Ubaba wakulo muzi wathi no, ngenani bicatshe kule ndlu yakhe e-round efulelwe ngotshani. So bacatsha lapho. Thina in the meantime sasibadinga singale emzini silokhu siya up and down ukuthi kanti oVP bangaphi ngoba abantu kumele ngabe sebefikile ngalesi sikhathi singabatholi. Eventually i-message yasifika kithi ukuthi hayi abantu ababavalelwe endlini komunye umuzi and kule mobhu yama-youth ebusy there is also indaba yokuthi bezama lokuthi bathise indlu yakhona ngoba ifulelwe ngotshani. Kuko-ke sifika sithole ukuthi hayi imobhu yakhona yama-youth ngempela ilokhu ibuthene ngaphandle kwale ndlu yakhona le ya belokhu bebhizi bethethisa and into ezifana nalezo. So safika sazama ukuthi-ke sikhulumisane labo sibancike ngokuthi hhayi singabantu betshintsha sonke so kungaba njani ukuthi lisuke lapha liye ngale okwenza umsebenzi khona lani ukuthi livalele ama-leaders ethu la. So eventually kwabuya kwaqala kwabuya ama-vanguard azama ukufika ekhulume labo but abazange bawalalele. Ngazo ku-chairman we-youth uChidziwa nguye umuntu engagcina ngisebenzisana laye-ke ukuthi sichove i-youth leyo ukuthi isuke lapho i-clear indlela.
Babekhanya ukuthi bengaba bengabantu bebandla kumbe ngabantu nje.
Well kunzima ukuthi usho ukuthi abasibo bantu bebandla ngoba babegqoke izikipa zebandla and lakhona futhi even be-addresswa ngingathi be-addresswa ngama-vanguards oven ngoyuchidiya babe ngathi nje ngabantu abaziwayo so and the thing yokuthi singathi babethunywe ngubani esingakutsho nje ukuthi babecula ukuthi Chamisa all along ukuthi nguye umuntu abamfunayo and makhupha abamfuni. So angazi ukuthi one can read into that ukuthi babethunywe nguye Chamisa noma babezenzela bona ngebizo lukaChamisa.
Ngokubona kwakho okwakungenzakala lapha abantu laba babesethusela yini inkokheli leyi kumbe vele kwakungafumuntu?
I think babezimisele ukuthi ngoba babedakiwe kukhona umuntu wayebathengela utshwala from later ngimase ngisizwa ngibuzisisa kahle ngithole ukuthi kuthiwa babenikeza imbanje lo tshwala because vele babengarizini abantu bakhona and imobhu yayiphomu abanye babephomu kulandela nje but ama-leaders akhona babedakiwe ngoba babenokutshwala.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani kudaba lolu ludaba oluza phela nje kuphela kumbe ludaba oluzaba lembangela yokuyenzakala kwela kusasa lebandla?
Imbangela ikhona ngempela, ngoba uma bengadisciplinwanga laba bantu akula assurance ukuthi kusasa basoze bayiphindele. Shuthi ngezinye indlela kuzoba nzima kakhulu for umama Khuphi ukuthi even attend ama-meetings la where ama-youth la would be around, ngoba if bephesuwa into yabo le and akuqala ngento ake bachaywa futhi besemhlanganweni kobulawayo, this time bechaywa ngama-vengard esababonayo esibila kumavidio.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini isihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi ikhathazeke kakhulu ngocuku olusetshenziswe ngamapholisa izolo ekuvimbeni ukutshengisela kwezifundi zekolishi le-NUST kobulawayo. Ezinye izifundi lezi ebezitshengisela zisola ukungafundi ngoba amatitshala akhala la msebenzi kumaviki amathathu adluleyo zilimele kabuhlungu, ezinye zazo zabotshwa. Inhlanganiso ye-Crisis ithi ucuku lokunikela izifundi ngezinja lokuhaza intuthu ehitshayo lamanzi ababayo kulandela ukudutshulwa kwabantu ababili eHarare ngolwesihlanu okutshengisa ukuthi amapholisa kawasebenzi ngemfanelo. I-Crisis ithi lokhu sokwenza uZulu athandabuze ukuthi amapholisa ayafuna na ukulandela isekelo sombuso, nanku esenza ucuku lona ilizwe lingakahlaliseki kulandela ukuhluthunwa kombuso ngamabutho nyakenye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko ezizalane zeZimbabwe ezidabuka emhlubulweni weMandebeleni zihlala kwele Botswana eyesibanye ithi isibone kufanele ukuthi ingene kwezemabhizimusi ikhangele kakhulu amathuba angavuka endaweni zezigaba lapho abadabuka khona. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso yesibanye Cultural Group eyabunjwa ngomnyaka ka-2015 ikhangele kakhulu ngokulondolozwa kwesiko kanye lolimi lwesintu kwabeZimbabwe abahlala eBotswana. Kodwa kuphuma emgceke emhlanganweni walenhlanganiso yenzelwe eHaveron ngeSonto ukuthi isibanye sikhangele ukuthi ingene kwezebhizimusi, lokhu kulandela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa. Yena wavakatshela eHaveron ngeviki edluleyo lapho akhuthaza abeZimbabwe ukuthi basebenzise amathuba azavuleka kwezomnotho. Umgcini sihlalo wesibane umnumzana Sifas Chuma uthi kwaphuma mgceke ngesikhathi bekhuluma lomongameli Mnangagwa ukuthi kuzavuleka amathuba ikakhulu emangeni weMandebeleni okumele asetshenziswe. UChuma ukhuthaze abantu besintwini ukuthi bayekele ukukhangela zonke indaba ngelihlo lwezombusazwe lapho abakhala ngoncindezelo, kodwa labo bangene kwezamabhizimusi.
Okukhona yokuthi we need to make decisions now. You don't need to wait for ukuthi kuzokuthiwa sokule mali eZimbabwe. This digital money, imali, whether ihlale efonini, whether ihlala ngapha, it's money. Some people are using it njalo, lawe hamba uyifake efonini and make money that way. Ungalindeli ukuthi kuze kube nice konke. Unfortunately, lizakutshonelela ngolokhu seBotswana.
Wakatesi umnangagwa ubike ukuthi kuzavuleka amathuba ikakhuluma nkampani adonsa ngeFaris afana lekeleka loliwe eNational Railways of Zimbabwe eCold Storage Commission kanye leDunlop zona ezazingomaqhuzu kumabhizimusi azo isimo somnotho singakaqali ukubhidlika. Ujuma uthi abantu abaphuma kwezinye isigaba ezingaphandle kwemandebeleni abadondi ukuphuthuma amathuba ezebhizimusi.
I can tell you, kulabantu mina engibaziyo from Africans, abale association yami, currently they are raising money. Bafuna iDando, yona leyo kubulawayo. Bafuna iCSC, yona leyo kubulawayo. Thina, siloke sidayiwa zimanga.
Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomnumzana Dumi Ncube bathi linyathela elihle ukuthi inhlanganiso eziphuma kwele mandebeleni zilwele ukungena uhlangothi ezijeniyo zomnotho ukuze kunikeze abantwana besigaba amandla kumathuba emsebenzi.
I think the organization that's doing best because if you look at it khathesi endaweni ezinjako obulawa lapho sithola umuntu ovela kwamdare ufuna ukuzothatha take over CSS. Labo Dunlop, yet you have our own people who can be doing such a job. As for this organization, I think it's coming up well.
Isibanye njalo ikhuthaze amalunga uthi aqale amabhizimusi noma kwele Botswana azathola usekelo kwabanye babo. Kuzasungulwa njalo uhlelo lokuncedisa amalunga esikhathi semfa. Kukhandela ukuthi amalunga aqhubeke ekhipha imali ngenyanga ukuze kuthuthukise isikhwama. Eminyakeni edluleyo inhlanganiso le inanze imisebenzi elohlonzi ethize yenziwa ngabantwana abaphuma emandebeleni abagoqela ingcwethi yezembali, umnumzana Phathisa Nyathi, ababhumdume kwezenguqu abafana loMadinda Ndlovu, Peter Nkomo kanye lo Beritaka. Umcimbi walonyaka ovame ukuba khona ekupheleni komnyaka ukhandela ukubiza imali engamapula ayinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-70,000 pula. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zezwekazi le-Asia zithakazelela umnyaka omutsha, abanye abawuthi yiLunar Year, abanye njalo bathi yiSpring Festival. Le balaleli iStudio 7 sisakaza siseWashington DC. Sokwedlule amalanga alikhulu umnumzana Emerson Mnangagwa engumongameli welizwe. Lamhla kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook olweZimbabwe Today, asiqoxeni uGibbs Dube uxoxe labalaleli beStudio 7 wasethulela udaba olulandelayo.
Indlela yakiningi ndiyibonile simile emgqekeni abekuzama kakhulu kakhulu mina into engathi ngishayela ihlombe ngayo yikuthi bona uvulile iZimbabwe wayebizela bek ukubana sikhangezane labanye abantu sibonisane labanye abantu sisebenzelane labanye abantu ebona ngantu yamina yinto ebesiyidinga kakhulu enaleyo ukuthi nxazi ngathola ukuyingenjani with the rest of the world and then umkhonomo wethu usulanko ukuvuka ngoba usipha ngenxa yakhona ukuthi kuna nxa kungela engagement nabanye abantu phosiya siyaba yini. So khona kukhona okuvula ukuthi Zimbabwe ivuleke ibe open to business, imithetho emininte kahle usibona kufeve indawo zonke bona kanta into emele thi ngishayele ihlombe ngithele ihlombe ngalapha koBulawayo thina siyakwazi bekuba ntuntu ziyathunqa ama-factories egcwele imisonto ama-chechi sebekhuleka manje imithandazo ikhaya sesifikile ezulwini isiphendula nakuhle siyabona sokuloko ama-movement sokuvuleka izinye ezilenze ngikhuluma bezi-commissioner uloliwe omunye wamakampani ade iqhathana abaningi kakhulu especially esigabeni sami esemathobane leMpopo balabana nangane sizinda nokuhlala abantu abaningi kade besebenza khonale kololiwe sibona uloliwe ngane osevuka usesimba ngenyawo omnkulunkulu nabanta yinto ezathatha isikhathi ngoba ngiyakhumbula mna ngingene ephalamenti ngo-2015 2015 beloku ngiklabalala ngikhuluma ngololiwe ngiklabalala ngikhuluma ngo-C S ngiklabalala ngikhuluma ngesibhedlela sesajiwa kwabankomo ekusileni kodwa into zangona bezingamuvi mani uyabona ukuphongukhuluma but ibona into ezipongukuma intungusele kodwa kanti ezingesikhathi esibisazona lezi angene ngazo umungameli omusha nangusokuqandela ukwenzakala nangusokubonakala izinto sokonke lokunabanda into mele sinishayele sihambe ngazo.
Ye, masikhangela kakhulu baba Juma, esingathi singakuqamba sibili sithi nanku sokubambeka, kungaba kuyini sibili wawubona ukuthi lapha sibili usebenzile umlanga?
Yoro ujotona uloliwe nawo usevukile, sisibonile izitimela zibuyile zivele eSouth Africa. Khona kuyabambeka kumele wana sitshaye ihlobo lakho. Abantu sebeqasa ukuqhatha lapha emandala, ngibonile abantu bekuqhatha komelini, sibonile abantu bekuqhatha ko-Archer Clothing ngale, sabona abantu bekuqhatha ko-National Blanket ngale. Konke lokhu yinto bezingekho, abantu besephile ngokugumula begumula imisebenzi. Kodwa kathesi lapha koBulawayo ngikhuluma so, sokule movement abantu sebekwazi ukuthi bengavuka betshitshela besiya ezindaweni zokusebenzela ukuze libona baphile.
Ye, ngizokuthiwa sibe usakhile liline uMadube. Madube, kunjani?
Ngiyaphila gifts, kunjani abalaleli?
Siyaphila kakhulu. So la usixolisele sibili kubalaleli ukuthi imitshini iphosise asenzele okunye lapho, awusixolisele sizo Madube.
Siyaxolisa kubalaleli bonke. Imitshina sometimes iyakwezi ukuthi iphonge ujema nje imitshini e-right, but ngithabele ukuthi bonke baphendukile njalo they are watching and listening.
Yes. Ah, well, ye. Xa sikhuluma-ke ngakhulu okwenzakala eZimbabwe, hamba umnanga kosenzeni okukhanyayo phela ukuthi lapha usebenzile selokhu wangena ofisini.
Mina mbonga ubona into engingapho ngukuthi ingcono ngemgwaqweni kuphela amapholisi ukuthi ku-roadblock asamaningi, especially mascross border njalo. Zokuthatha impahla basathathi kakhulu njalo khala babekwenza kulezanisuku, but ezinye izinto hhayi amboni lutho mnutshi nje selukhona mbona lokhu ekufanana nje lakuqala. Ngoba izinto mbona zidura kakhulu futhi kathesi. Prices I've noticed that they've gone up. So utshintsho lwakhe mina engilubonile ngolwemgwaqweni kuphela, ezinye izinto angikaboni lokho.
Ye, kodwa ngase sikhangela phela bakhona abakhulumayo bethi ilizwe leZimbabwe lingani liphila ngomthandazo. Kodwa lanxa lingaphila ngomthandazo, kodwa bakhona abanye njalo abathi khangela i-National Railways of Zimbabwe. So ngani kuyanyikinyeka emelini, kuyanyikinyeka. So bangani abantu bathi hayi phela kuyalunga. Wena ukubona njani?
Emalini imali ayikho, imali ayikho. I-railways bangatsho njalo bathi banyiya ngoba ivele ingafeki sifile. La matoroki sangibona sokufile konke. Uyavuselela sizama ukuthi sibone. Kodwa umuntu vele maye sesedize lokhetho uyakwazi ukufuna ukutshintshatshintsha into ezimbili ezintathu ekhange bethi abantu bavume. But singakhohlwa futhi ukuthi umbuso nalo wesiko wezana umbuso kade vele ukhona for almost iminyaka yonke le, and he was one of the guys that ebekuyona leyi iskepate sisesibusayo. So uzamenza ukuthi atshintshe kuyini.
Yes, sithathe-ke ugift moya khona ngale-ke ebhilitane
ubale emaphepheni lapha sibona ukuthi kule isitimela usekuyisela isitimela i-project yesitimela lana yokusuka kuBulawayo siya eGoli, angazi ukuthi mhlawumbe laseBotswana ziyahamba. Ngingazi njalo abanye njengoba abaningi bakhuluma ngendaba yokuphitshwa kwamapholisa emgwaqweni. I think kuyi-positive start, but at the same time singakhohlwa ukuthi uMnangagwa ungubani. Njengathi thina abantu especially thina abantu bakoBulawayo, abantu bamathepheleland, it doesn't mean ukuthi uMnangagwa siyamthanda njengo-president. Thina abanye kasivumelani le presidency yakhe the way angena ngakhona embusweni.
Kwezemidlalo, umdlali wokugijima u-Usain Bolt uselobelane isivumelwano sokudlalela iqembu lenguqwela kwele South Africa elemamelodi Sundowns. UBolt yingqungquthela yomdlalo wokugijima okwesibanga esifitshane. Kolunye njalo udaba lwezemidlalo, iqembu le-Dynamos yilo eliphakamise inkezo yalonyaka eZimbabwe National Army Commanders Charities ngemva kokunqoba ele-Highlanders ngesonto esigodlweni iHarare. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwakuqala ukuba iqembu le-Dynamos liphakamise inkezu yeZTN Commanders Charity Shield, selokhu lomncintiswano waqala eminyakeni eyisithupha eyadlulayo, njalo lokhu likwenelise ngemva kokunqoba ile-Islanders nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Ukapteni weqembu le-Dynamos uMarshall Machazane odlale indima enkulu ekuhlohleni kweqembu lakhe igoli lokuqala, ubonge uNkulunkulu ngokwenelisa kwabo ukuphakamisa isicoco loba nje bekulokungahlaliseki kuleli qembu ensukwini ezedluleyo.
Isizini yalonyaka ibinzima kakhulu, njalo sifunde isifundo engakwenza njengomqeqeshi loba nje sithakazelela ukusinda kwethu ekugunyulweni yikuba ngiqale ukuhlela ngilungiselela isizini elandelayo. Ngikhangela ukuba senzeni ngomnyaka ozayo, njalo kuyini okungasiphathisa.
Imvimbi yeqembu le-Highlanders uPeter Muduwa uthi bengabe benqotshiwe, yebo liqembu le-Dynamos kodwa badlale kuhle kakhulu.
Hayi, awudlala sidlale kuhle kuphela, uthi we are lucky nje ukuthi sisebenzise ama-chances yethu, but we played well. Asidlale kuhle sibe. I think that second goal, because of that second goal, I think silaxile, but okunye yakho olo nto ungayisula, sidlale kuhle nje, only that is we are lucky kuphela.
Unozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Sivanda laye uvumelane lo Muduhwa ukuba ukungasebenzisi amathuba abawatholileyo yikho okudale umehluko phakathi kwamaqembu omabili.
Ambona ngani sifela ku half time focus ethu bese ngani switch off focus, but sami ne sibi ukubuya back, but kuyalile create la ma chances konke ofunakala e gaming, but kuyalile yiko kutholakala e gaming xa so u utilize ama chances.
Lo mncintiswano uqale ngomnyaka ka-2013, njalo iqembu le-Capes United ilo eliphakamise isicoco ngalowo mnyaka kanye lanyakenye, kuthi ele-Highlanders liphakamise isicoco ngomnyaka ka-2015 langomnyaka ka-2016, ikanti ele-FC Platinum liphakamise isicoco ngomnyaka ka-2014. Iqembu le-Dynamos lithole imendulo lenkulungwane ezilithumi lanhlanu zamadola, kuthi ele-Highlanders lona lithole imendulo lenkulungwane ezilithumi zamadola. Ngimi le-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. Bemalu Hey, look, and the jala. Tell me how my dear, how would tell me how my dear,
Lwesi vile kusenu mtu akipi papalazi. Silo kriwa geuselo lwetulwa la mtlanje singa getluga nigesi kangele. Inhloko zezinye zindabe bezikhokhela. Umongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa wethule uluhlu lwabaphathi ntambo wabatsha wabisela umnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwezekhaya okujabulise abeZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uChris Gandin sithi asidibaneni ntambama ngo 7:30.